maningi amalunga ebandla leBotswana Democratic Party abotele ukuba kuvinjwe bonke abokuza asibe izalwane zakulelizwe ukuthi bakungavunyelwa ukuphatha isikhundla esiphakemeyo babikwa besesaba ukuba bengahluthunelwa ilizwe ngabantu bokuza. Lokhu kuphume ngesikhathi kuhluzwa isisekelo sombuso welizwe edalele ephalamende. Amanye amalunga awamabandla aphikisayo esithi umthetho lo unxele ngokungavumeli abokuza ukuthi babe lesikhundla esiphezulu kuhulumende. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ofisini kamongameli weBotswana umnumzana Kabo Murwayeng uthi kavumelani lokuthi isikhundla esifana lokuba umsomlomo wedalela ephalamende kusiya phezulu siphathwe ngumuntu ongayisiyo sizalwane seBotswana ngokuzalwa.
Kona le maparego mo maemo mangwe yaanong re re mme ita
lokhu ngeke kuvume ngoba ezinye izikhundla eziphezulu zifuna umuntu ongekho mbaxambili. Singayekethisa khonapho ilizwe lingazithola lisenkingeni enzima.
UMurwayeng usekelwe ngomunye webandla elibusayo ele-BDP umnumzana Dumisang Hilly othi umthetho elizwe awungaguqulwa ngoba ilizwe lingavuka selizibuswa ngabantu abangayisiyo zizalwane zeBotswana qho.
We have a very small country. There are 2.6 million people according to the population census.
Ilizwe elincane kakhulu ngakho singavumela abantu abalejiwa citizenship kumbe abakuyene nge-naturalization ukuthi babambe izikhundla ezifana lezika Speaker of Parliament. Kusasa sizaphaphama ilizwe sebusezandleni zabo.
Kodwa bakhona abakuphikisayo lokhu. Omunye wabo unkosikazi Unity Dow othi kazwisisi ukuthi kungani abokuza abathola i-citizenship kumbe abayizalwane zamazwe amabili i-dual citizenship bengavunyelwa ukuba lesikhundla esiphezulu.
Baningi ikakhulu emizini esemngceleni abalabantwana emazweni amabili atshiyeneyo, kambe kungaba kubi ngaphi ukuthi umntwana lo avunyelwe ukuba lesikhundla okufana lokuthi abe yi-Speaker of Parliament. Angiboni umlando.
Lokhu kusekelwa njalo ngumzana Winter Molutsi webandla eliphikisayo ele-Alliance for Progressives othi uhulumende njengoba ivumela abantu abale dual citizenship ukuthi bevote kungani besalelwa ukuthi baphiwe izikhundla.
Sautona masisiyaro ubulela kozimbo kokore go tsene ka dikarata tsa boma Batswana ba
njalo uhulumende wenu ofuna ukuvulela abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa izithupha bazakuba nabantwana babeBotswana. Kodwa lisuke liyalele abantwana lapha ukuthi babe lezikhundla kuhulumende.
Odabuka eZimbabwe sowathola amaphepha oba isizalwane sakweleBotswana unkosikazi Sindiso Sibanda uthi kumele imithetho ivumele kakhulu abantu ababo ukuthi babe lesikhundla kungela mgoqo ngoba bezalwe njalo bakhulela eBotswana.
Isinqumo lesi ngisibona siyisinqumo esilobandlululo kakhulu. Abantwana laba abaningi bazalelwa la elizweni leBotswana, bakhulela la elizweni leBotswana, bafunda elizweni leBotswana, bangena eyunivesithi elizweni leBotswana, basemahofisini basemisebenzini yabo elizweni leli eleBotswana. So nxa kuyikuthi ama-promotions avuleka bavalelwe kuthiwe hayi wena ngenxa yokuthi omunye wabazali bakho uvela kwelinye ilizwe awuna mvumo yokuthi unganikwa lesi sikhundla. Lokhu lubandlululo.
Inani elethulwe nguhulumende kugwalo ndaba le-Government Gazette luveza ukuba iningi labantu bakuza abafuna ukuthi babe izalwane zeBotswana ngabadabuka eZimbabwe, ikakhulu abafuna ukusebenzisa imitshato yabo lezalwane zakweleBotswana. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.